eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe limanyanela manye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day.
Ithimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele mbese sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-aphakathi kwabomama labobaba.
Umanyano we-European Union uxwayisa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise ukuthunjwa kwayelwela amalungelo oluntu umnumzana Itai Dzamara.
So lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi hayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 Ezra Chisaspanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day. Kusenziwa imicimbi etshiyeneyo ezigabeni zelizwe eziningi. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Isiqoqela salonyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa uhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better, ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini kwezombusazwe kanye lezinye ingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye lokuthi baziqhaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lalamhlanje lizikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amadlabuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungakukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yimi ojajulelwayo ukhulu kakhulu empilweni yami.
Kwezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende lakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledale lesenethi emele ebulawayo Metropolitan engowebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama okakumba ngazo silokho silobukhonona ukuthi thina savela sakhuluma sakufuna i-50-50 equal representation. Lokho silokukhonona ukuthi i-50-50 lena asukafiki kiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe lakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine bekiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. I-Studio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintathela izindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odade, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kunjalo nje abanye abesifazana bathi ilanga labo leli liza ngesikhathi beqhubeka bebhekane lobunzima obuphindiweyo ngenxa yokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Minengi imikhosi ebiqoqiwe ukunanza usuku lwalamhla ondikimba yalo umhlaba wonke ibingethi Balance for Better is a call to action for driving gender balance across the world. How will you help make a difference? Eyelizwe yona ingethi hashtag balance for better. Abohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labo baqhube owabo umkhosi owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Chapungu Village emzini weChitungwiza, lapho kade bekhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze ayekethisa kulokho abakholwa kikho noma kanjani, ngoba kunguye olesikhiye esizoletha inguquko elizweni eseligcwele ukudubeka kakhulukazi kwabesifazane. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi kungunobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane kubandla le-MDC esigabeni seHarare, unkosikazi Lindani Dube, yena otshengise ukukhathazeka kakhulu ngesimo sabesifazane elizweni.
Ngiqakathekisa kakhulu isuku lelu ngoba luduzane losuku esalahlekelwa ngumama wephathi yethu onguSusan Changirai wabhubha mhlaka 6 March, namhla kumhlaka 8.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Tsitsi Samson ongunobhala esigabeni seSouthaton kuhlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance.
Ngona bathe umuntu wonke ukudla kwenzela ukuthi omama babe balokudla bazizwe ukudla kantwana.
Ugogo Seraphiri obekulo mkhosi laye ulandisa ngokumelwe yilolu suku lokuba lubaphatha kanjani yena labanye bakhe kulesi sikhathi sobunzima.
Sazama ukuthi singasizovotile kuzenza kahle kodwa kwahluleka. Siyazibuza nje zonke iy'nsuku ukuthi khakho kuzofika ephi, nabazukulu abami bazafika ephi bengasebenzi. Kungcono mina ngike ngasebenza.
Esethula umbiko wakhe emkhosini munye obe ngumhlonitshwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, uxwayise umkhokheli webandla leZANU-PF engumongameli njalo welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba kumele ziqhutshwe ingxoxo uqobo isikhathi sesekhona, ethi ngoba sizofika lapho eyabe esephelelwe khona ngumphako. UChamisa uthi lanxa efuna laye ukuba izijezo zomnotho ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF lelizwe ngabakwamanye amazwe zisuswe, ukhuthaza uMnangagwa ukuba abozinuka amakhwapha kuqala alungise lokho okuyikho okwabanyela ukubeka kwazo kuqala, anduba akhale ngamazwe afana laboMelika kanye lakumanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union, bona badlulisele phambili isikhathi sokuba ziqhubeke zikhona.
Kule mkhuba okumele yekelwe nxa sifuna izijeziso zomnotho zisuswe, liyezwa na? Abakwele Melika bathi nxa lifuna silitholise usizo lwemali mayengachaphazwa nje. Ibani ngabantu abaqoqekileyo elizweni lenu, ngoba singeke siphongothulula imali ingabonakali ukuthi isebenzani.
Uthethe leli thuba uChamisa uxwayisa inkokheli yebandla lakhe ekumunicipala ukuba ingaze yathatha umkhuba weZANU-PF wokwenza ubumenemene kodwa iqhube umsebenzi wayo eyawukhethelwa nguZulu. Abesifazana bekade bekulo mkhosi walamhla bebelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukucula ingoma ebezikhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze abuyela muva kuhambo lokulwela abathi inkululeko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kobulawayo khona abesifazana bananze ilanga le International Women's Day ngokutshengisela esitaladeni baphatha le mihlangano ejonge ukulisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana bakobulawayo lamhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benanza ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende i-Oxfam le-United Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadopo lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hawkick unkosikazi Sunga Mzeche uchaza uhlelo abaluqhuba emadopo district kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza lama communities, sitraina ukuthi ama-gender activists kumbe ama-community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana labantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo unkosikazi Musa Sibindi ongenela umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolo lamhlanje itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele kumbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apart kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe kumbe isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
Sokukhaya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yemsasa project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule imsasa project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817, kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha, kuthi amanye ngamadala njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhotshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi avule amathuba ukuthi abesifazana baphathe izikhundla eziphakemeyo kwezombusazwe. Asizweni imbono kankosikazi Sibusisiwe Buda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus olilunga le-MDC.
Iqiniso elikhona kuleli lizwe lethu leZimbabwe, bomama kuyakhulunywa ukuthi kumele bephakame, baphakanyiswa, silungise inhlelo lezinye zabomama. Kodwa nje yona into ebambekayo, mina ngawamama ehlangayivuna engikwaziyo ukuthi omama siyasebenza kakhulu gadalala, kodwa ukuthi kulani okuphumayo kule ndaba ye-Women's Bank iyakhulunywa. Kodwa ukuthi sike sinibone ukuthi ngobani asebelakho, ye i-bank selikhona kodwa alikafakwa lutho phakathi. Yibo engikwaziyo mina.
Kodwa ubona omama abaphethe isikhundla eziphezulu ngathi sebebaningi yini elizweni ikakhulu kwezombusazwe?
Bambalwa ye khonokho nje bambalwa xa sikhangela nje kuhulumende lokhona. Ye uphose wazama nje khonokho ukubanika omama nje isikhundla lapho nalaphayana. Nxa sesikhangela nje izolo ukuthi kuvele kuhamba njani, ukuthi mama abafundile baningi kodwa nqa umkhokheleli nje esebuza uyathi vele omama angkhona abakho abala ama-qualification kodwa ubona ama-qualification emadodeni. So nxa ngikhangela mina-ke ngibona ukuthi into le iyabe ingafuna ukuthi sifake ezombangazi phakathi. Asikhulumele ngamalungelo abantu abangomama, siyabandezelwa. Nxa ngikhuluma ngeZimbabwe sengikhuluma nge-Afrika, siyabandezelwa vele. Kumele silwe sibambaneni.
Amalunga edale lephalamende awe-MDC akhala ngokubotshwa. Ungathi kulokuhlukuluzwa yini kwabesifazana phakathi kwalo?
Ukuhlukuluzwa sibili kukhona. Njengo, for example, uJoho, u-Honorable Johanna Mamombe, the youngest member of parliament eZimbabwe la, obotshiwe ngento yokuthi ukhulumile akukhulumileyo. Manje okuzakwenza ukuthi kukhuthaze abanye abanjengaye ukuthi labo bebengene kuzombangazo ikuyini nxa bebona omunye wabo ubothiwe kodwa ayichelelanga khona ayichachi.
Lo ngunkosikazi Sibusisiwe Ebuda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga eseVictoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umanyano we-European Union namuhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise udaba lokuthunjwa kwayelwela amalungelo kaZulu umnumzana Hitayi Tsamara. Yena ofikisa iminyaka emine kusasa engaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Embikweni wethu le enkundleni ye-Twitter namuhla, lumanyana uthe uhulumende kumele aphume egcikeni atsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kuTsamara, abuye njalo athathe amanyathelo kulabo abaphatheka ekuthunjweni kwakhe. Kusasa khona uZulu uzabuthana eHarare ekhumbula uTsamara. Siqoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende kamna kakwakazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi acede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe ngoba kade sibakhala ngama-sanctions ukuthi kumele ekhitshwe kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengise okusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni okutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uzama marali salethemba lokuthi usaphila yini?
Sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemuli yakhe ithemba silalo ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe njalo singatshengiswanga amathambo akhe ithemba asingeke salilahla ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa ingcwaba lakhe hila and then thina kanye nemuli yakhe sibe sesithola le abayithi ngesilungu i-closure. Nxa kungelakho lokho even emthethweni kuthiwa umuntu engaba neminyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi usefile, thina siyala ukuthi lo asingeke samdeclare ukuthi usefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Kusasa liza kuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare, ungasichasisela ukubana lizawuqhuba njani njalo ngaphi lumkhosi?
Ye, lo nyaka sibili sike sathi sijinje ukukhumbula esinga esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emithathu edlileyo sikhumbula u-time. Ngolo mnyaka esizakwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esizawagqoka sibe sizithulele nje singakhulumi lutho singacabani namuntu sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa kahulumende nalapho abotshelwa khona, yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela i-Africa Unity Square.
Umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItayi Zamara. Ngakolunye uhlangothi elemelika lalo liqhubeka lisola uhulumende weZANU-PF lisithi ukhanya engazimiselanga ukuwahlonipha amalungelo oluntu. Isiphathamandla sogatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Robert Paladino utshele intathelizindaba ukuthi ngaleso sizathu elemelika lizaqhubeka lijezise iziphathamandla zeZANU-PF ezingamashumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Le yinto esolwe yisiphathamandla seZANU-PF umnumzana David Ndlovu.
Well, ubuhlungu kakhulu abantu beZimbabwe ngoba izitheziso lezi and i-America ithi yona ngezabantu abathize bathi 84 lamakampani bathi nje bathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayishiwo wona la ma-individual lilizwe lonke okuba-affectayo ngitsho njalo. And bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izitheziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights, ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe kumbe ngithi i-Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi isinoto ye-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayiyi-underline yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho baba Ndlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho kuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulomuntu othakazelela ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni. Mina amalungelo abantu ngibeqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olecala one is presumed innocent until proven guilty. And nxa umuntu ngathiwa olecala ngiyahlala ngilalele ngizikhothi zakuthini yona. Ikhothi ngadala cala uhulumende ayomhlukuluze lami ngiyasola. Kodwa ikhothi ngathiwa olecala ngoba ngiyawavile separation of powers. So nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi. Ngodolo semakhosi kufanele ayekele amakhosi alandela udolo akhona azehlisa yesikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe lemelika buyaqhubeka. Ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe lemelika kuminyaka elithume esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisi uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakhampani angu-56 nxa beyakamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affecta abantu.
Umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo.
Ithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi uphokile, woza woza Friday my sweetie, woza Friday ilanga linkomile wena.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elihlabela likobulawayo.
Lo sikhuluma labahlabeleli abathiyeneyo abacula lokutshaya imidumo yengoma ezithiyeneyo maviki wonke. kuba kuhle ukuthi sazi imbali yaleli qembu elicula ezokholo. Siyalamukela amajaha kosibanda.
Siyabonga Chisa, iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group liqembu elisungule ngomnyaka ka-2015 lona lisungulwa nguHlengani loMpendulo yenkosi Sibanda. Sisuka endaweni yaseNyathi esigabeni saseLonely Mine, inkolo lapho esiqalele khona ukucula. Saqhubeka silokhu esicula sinjalo kwaze kwafika ithuba lokubana sirekhode i-album lethu lokuqala elithi uMose wayibona. Sirekhodela e-House of Rising Sound Studios.
Igamala leli qembu silibona eBhayibhelini njalo siyalazi ukuthi ke yibo ke abafundi bakaJesu.
Leli gama salithatha embhalweni ngoba uJesu wathi kubafundi bakhe, hambani umhlaba wonke nishumayele ivangeli, lingamthola okholwayo nimbhabhathize emagameni amathathu elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ingakho sasesikhetha ukuzibiza The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, okwamanje seliphethe amalunga ayisithupha agoqela uPrimo Moyo, Hlengani Sibanda, uMpendulo yenkosi Sibanda, uSambulelo Moyo, noSindisiwe, noMthokozisi Sibanda.
Uhlelo lakho hoza hoza Friday namhla sibusiswa zingoma ezihlabusayo ezokholo siyeqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Akutsho ke Sibanda, lapha selinamadlalade amangaki?
Sesilamadlalade ethu amathathu, uMose wayibona esayikhupha ngo-2015, landelwa ngeka-2016 ethi umbonge uJehova, ilandelwa ngethi umoya wami, sikhiphe ngomnyaka ophelileyo ngoDisemba. Wonke lama albums ethu swa rekhode e-House of Rising Sound Studios.
Lizwibani elingaliphosela kuZulu ikakhulu abalandeli baleli qembu lingakatshayi phansi majaha. Besi kwejise ngengoma zokholo ezihlabusayo eziculwa yiDisciples of Jesus Christ Gospel Group, iqembu elidabuka kuntuthu ziyathunqa. Amen balaleli, libe nempelasonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga jaha elidala Ezra Jesus Banda, obehamba labafundi bakaJesu, Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani, likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngodaba lwalosuku lwanamhlanje olwe-International Women's Day. Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
A very good evening.